Njengomuntu okhangileyo ukhetho lwaseAmerika engapha eAfrika, eZimbabwe laseWest Africa, umkhankaso kaJoe Biden loTrump uyathathekisa kakhulu ngoba uyi-example, ungumfanekiso wendlela idemokhrasi emele ihambe nakhona, ukuthi ukhetho kumele lwenze kanjani, ukuthi bonke abantu abancintisayo bayenelisa ukuzwakala emsakazweni, bayenelisa ukuthi bekhulume imibono yabo izwakale. Ekunje siyakwazi ukuthi uBiden umelele nokuthi uTrump umelele, njalo ngabesabi ukuthi bekhulume omunye echothoza omunye. Okuyinto engathi iyajabulisa ngoba akuvamanga, njengabantu ababosayidi lethu lelizwelele akuvamanga ukuthi sibone khona okusenzakala, ukuthi-ke abantu abancintisanayo bayachothozana, bengachothozani njalo nje ngokuthi usola ubuntu bomuntu, hhayi i-character yomuntu, hhayi, kodwa bachothoza ama-policies akhe ukuthi lo muntu uletha program bani.
Uphenyo lwamapholzi olukhona okwamanje luveza uBiden enqoba uMongameli Trump, kodwa ungakhangela okwenzakale kukhetho olwedluleyo ngo-2016. UHillary Clinton wayekhokhela kodwa wasuka wanqotshwa nguTrump. Ubona izala nkomoni kulolu khetho?
Kunzima lapho Nkomo. Kodwa ngibona ingani uTrump usenganqoba njalo, njengoba usithi ukuthi kukhetho oludlule uHillary Clinton wayethungamela kulawa ama-polls ayenziwa zingcwethi labacubunguli, uHillary wayethungamela. Kodwa-ke nelanga lokuvota abantu sebephuma ezindlini besiyavota, kulapho-ke uTrump anqoba khona. Lokuthi-ke ama-polls lawa esikhuluma ngawo yimbono yabantu, angithi yimbono nje abantu ukuthi njani manje i-BBC ivule ifake nje abantu asivoteni lapho. So abantu abazavota ku-BBC ngabantu abathanda inhlelo ze-BBC. So-ke nxa inhlelo ze-BBC zisekele kakhulu kuhlangothi lukaTrump, uTrump uzavuka enqobile kuleyo poll. Then-ke nxa ngale i-CNN iyenzela i-poll yayo, i-CNN nxa ikhipha inhlelo ezisekela uBiden uzavuka. So angeke ngitsho, kodwa-ke usuku lokukhetha yilo ozodecide. But ngendlela engibona ngayo, ngibona ngani uTrump angithi bathi is the power of the incumbent, ukuthi lo onguye osesikhundleni ngalesikhathi ulamandla okuphinda anqobe njalo. And uTrump uzananzela ukuthi khona uzama ngamandla wonke ukuthi-ke anqobe kusekhethini yakhe, noma nje sekube lezinto ezihambelani lendlela akhokhela ngayo ukubulawa kwabantu abamnyama lamakhampeni e-Black Lives Matter. And then yena uTrump njengo-president we-law and order ulokhana ukuhambisani nokuthola i-support, okuyinto uBiden ayisebenzisayo ekunja ekuthatheleni uTrump abavoti.